ezindabeni zethu lamhlanje lilo Mike. Abasekeli bamabandla akumanyana owe-MDC Alliance bafule ngokuthula betshengisela esitaladeni seHarare bekhonona befuna inguquko emthethweni elawula ukhetho. Ngesikhathinye abeZimbabwe asebehlala kwele-South Africa labo bacabange ukufola bemanyana labanye babo abatshengisela eHarare eJohannesburg. Abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC babe lo mhlangano wemfundiso labafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka bebachasisela okufunekayo ukuthi umuntu abhalise kudalele nominations court. Esigabeni sethu lapho sikhangela isimo somnotho lamhlanje sikhangela ngokusilela kwamafutha ezimota okulakho kubangela ukuqonga kwentengo yamahla etshiyeneyo ezitolo. Njengoba ukhetho selusondele sikhangela kabanzi ngembali yokuvota ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sikhangela okukhuthazwa ngamabandla aphikisayo okumele kuguqulwe emthethweni andubana ukhetho luqhutshwe mhlaka 30 Ntulikazi. Thumelani imilayezelelo ku-WhatsApp kunomlayezi ithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjeni yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.